siyalambulela ku studio 7 ngomvulo mhla ka 16 kuMbimbitho 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olambulela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga.
Lo ntungamile inkomo
endabeni sethu lamhlanje.
Okade ekhuluma emelele abemuli yakoDamara ngumnaki ka-Itai okuthiwa nguParkinson Damara. Ekhuluma nje echasisa ukuthi uDamara kabakwazi ukuthi ungaphi, ubuye ukuthi wahlatshwa ngubani kabakwazi.
Imuli yentathela izindaba u-Itai Damara othunjwe ngeviki edluleyo ithi lokhu ingakwazi ukuthi uDamara ungaphi njalo ilokhu ikhuthaza ukuthi adingisiswe.
Kuyasidanisa ukuthi umgabe uthatha imali kaZulu waseZimbabwe ahambe lomntanakhe emsebenzini kahulumende lapho kungamelanga abe khona, edlalisa imali abantwana baseZimbabwe bebulawa esifo ezibhedlela.
Imfanekiso kamongameli Robert Mugabe lendodakazi yakhe ubona eJapan emhlanganweni okhangelane lokulwisana lengozi kubangela ukuxokozela enkundleni zebulenjini lamuhla. Abaningi befuna ukwazi ukuthi ubona uhambe emhlanganweni lo ngaliphi kanye lokuthi engaba ebhadalelwe ngukhulumende na.
Kuvalwa amakomiti lama-university ngoba izisebenzi ezedlula inkulungwane ezilitshumi zikhalala umsebenzi zikhonona ngokubhadalwa iholo likanhlolanja.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Imuli yentathela izindaba u-Itai Damara obikwa wathunjwa ngabantu abangaziwayo ngomvulo odluleyo lamuhla itshele intathela izindaba emhlanganweni eHarare ukuthi ilokhu ingakwazi ukuthi uDamara ungaphi njalo ilokhu ikhuthaza ukuthi adingisiswe. Umnumzana Charles Nyono omunye owayesebenza loDamara yena obesemhlanganweni walamuhla uthe umne wabo kaDamara uParkinson obechasisa imbono yemuli yakhe ngalolu daba. Wengezelele wathi kusasa bazafola ezitaladini babele abantu imifanekiso kaDamara ngendlela yokuncedisa ukumdinga. UDamara wazakala ngokutshengisela eHarare ekhuthaza umongameli Mugabe ukuthi achiye umbuso ngoba esehlulekile ukuvuselela umnotho welizwe. Umthethwandaba waphezulu we-High Court usanda kunquma ukuthi amapholisa aqinise ukudingisisa ngokunyamalala kukaDamara njalo azise umthethwandaba lo kabili ngeviki ngomsebenzi wabo. Amabandla ezombusazwe kanye lenhlanganiso ezizimeleyo asechothozwe ukuthunjwa kukaDamara njalo ethesa uhulumende umlandu. Ukuze sizwe okuninga lolu daba sixoxe lomnumzana Nyoni.
Press conference eyenzakale namuhla eHarare ibe i-organize yihlobo zika-Itai Damara befuna ukusetha i-record straight. Basebe-invite ama-friends ka-Itai nama-partner organization athi sebenza lo-Itai ukuthi labo bephathiseke kule conference.
Ngubani ade ekhuluma kulo mhlangano njalo kuyini okumqoka okukhulunyiwe?
Okade ekhuluma emelele abemuli yakoDamara ngumnaki ka-Itai okuthiwa nguParkinson Damara. Ekhuluma nje echasisa ukuthi uDamara kabakwazi ukuthi ungaphi, ubuye ukuthi wahlatshwa ngubani kabakwazi njalo ukuthi ngamanga lokho okuphuma kwabanye emaphepheni ukuthi uDamara useBotswana esithi hhayi akula nto enjalo ngoba bona kabakwazi ukuthi waya ngaphi. Kodwa into abayaziyo ukuthi wathathwa ngemande ehlekileyo. Abanye abakhulumileyo labakade bekhuluma ukuthi bafuna ukuhambelela phambili ngokusebenza ndawonye lemoli yakoDamara ukuthi bedinga ukuthi uDamara ungaphi.
Yiphi imibuzo intathela izindaba eyibuze imoli yakoDamara njalo baphendule bathini?
Omunye wemibuzo ebuziwe ngokuthi imoli yakoDamara ikonfirme ukuthi uDamara kathunjwanga nangabanye bakhe bambanisweni oyinya akade isebenzela kuwe ngoba kade kule rumor ethi khona uDamara wayephiwe incwadi yokuxotshwa kule organization. So kumbeni abamxotshayo yibo abalokwenza kumbe nguye waphongauzivalekela nje. UParkinson wasephendula esithi hatshi bo akade isebenza labo kunya o vice chairperson lo secretary general bathi khona khona uDzamara akaxotshwanga, kodwa into eyenzakala ngeyokuthi uDzamara njengo-spokesperson wayenikeze okade engu-chairman incwadi eyokumxwayisa ukuthi u-chairperson nguye osesuspendiwe until i-disciplinary hearing.
Uphethe ngani lo mhlangano?
Okuzayenzakala ngokuthi bazahambelela phambili ngokube lokhu bedinga lokuya emapholiseni ebona ukuthi amapholisa anganceda yini ngokumdinga ukuthi ungaphi kwakathesi, njalo bazahambelela phambili ngokubambelana lama-youth akade edemonstrator, njalo ama-organization wonke lawo azalokhu epressa ukuthi i-state idinge ukuthi uyithaye ongaphi.
Lo mnumzana Charles Nyoni, omunye owayesebenza lentahle ezindaba u-Itayi Dzamara, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu eBhilithani zitshengisele esigodlweni someli weZimbabwe kulelo lizwe izolo zikhuthaza ukuthi uhulumende aqinise imizamo yokudingisisa uDzamara. Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Imfanekiso kamongameli Mugabe elendodakazi yakhe ubona kwele Japan emhlanganweni okhangelane lokulwisana lengozi kubangele ukuxokozela okukhulu enkundleni zebulenjini namuhla. Abaningi befuna ukwazi ukuthi ubona uhambe emhlanganweni lo ngaliphi kanye lokuthi engaba ebhadalelwe nguhulumende na. Abaningi bathi akuqondanga ukuthi Mugabe angene emhlanganweni kahulumende lenkokheli yakwamanye amazwe labantwana bakhe abangayisizo zisebenzi zikahulumende njalo. Umfanekiso ophume ku-ZBC utshengise uMugabe hlezi ehanqwe ngubona lo mphathintambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe, umnumzana Simbarashe Mbengegwi. Abathathu laba babikwa bebeqhuba umhlangano lomkhokheli wele Japan. Nxa uhambo lukankosikazi Bona luhlawulelwe nguhulumende, lokhu kuyabe kuyikuphambanisa ngoba engayisiso sisebenzi sikahulumende. Ukungena kwakhe imihlangano kahulumende loyise lakho yinto esolwayo, kungakhathalekile ukuthi kungani bekwenzile lokhu. Siqhume umsekeli wesikhulumeli se-MTCT uNkosazana Tabita Khumalo.
Udaba lolu silwesigangade yamadolo ukuthi sisiya kukhetho ngo-2013 kayizange sibone igama likaBona lisemaphepheni lapha okwakuncintisana khona inkokheli. So kuyasidanisa ukuthi uMugabe uthatha imali kaZulu waseZimbabwe ahambe lomntanakhe emsebenzini kahulumende lapho kungamelanga abe khona, edlalisa imali abantwana baseZimbabwe bebulawa esibhedlela ngokuswela ukuthi belatshwe, abantwabethu babayi ezikolo ngokuthi abazali kabasanelisi ukubhadala i-school fees, sibulawa yindlala ethatha imali edlalisa ngoba thina besingazi ukuthi uhulumende waseZimbabwe usikhokhela imuli yabomgabi, hatshi abantu abakhethwa ngabantu ukuthi babakhokhele.
Akhona yini amanyathelo elizawathatha phezu kwalolu daba njengebandla?
Amanyathelo akhona sibili. Okokuqala, esizakwenza udaba lokuzamele silufikise edale lasephalamende ukuthi kanti kuvele kusano kwinto kakhona, ngoba kakusazwakali ukuthi uMugabe uvele yena ufuna ukwenzani ngaleli lizwe, ngoba indlela asesenza ngayo sokungazani iZimbabwe i-flea market yakomgabe lapha abenza khona umathanda, ngoba kakulamuntu ozabatshela ukuthi benze ulutho, ngoba thina uBona asimazi elilunga likahulumende, simazi engumntwana kaMugabe. So ahambe ngebizo laseZimbabwe esebenzisa imali yamntwana baseZimbabwe yinto engavuma evumelana ninye layo leyo, njalo kakukho emthethweni ukuthi lo mntwana ahambe ayesimela i-12 million Zimbabweans bayamela ngomuntu esingazange ngesimthethe ukuthi uzala ngumgabi, yinto engavumelana ilihlazo umhlaba wonke jikelele. Njalo izalwane zaseZimbabwe isikhathi besifikile ukuthi hayi sekwanele Mugabe, lokhu kwenza khona yeyukuthi hlambaza.
UNkosazana Tabita Khumalo ngumsekeli wesikhulumeli se-MTCT.
Le in Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha a Voice of America ese Washington DC lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku shortwave 4930 12080 la ku 15775 kilohertz lela konjalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Isisebenzi zemakolishini lama universities eZimbabwe ezedlula inkulungwane ezilithumi 10,000 sezikhalale umsebenzi zikhonona ngokubhadalwa iholo likanhlolanja. Izisebenzi lezi zithi sokwehlule ukukhulumisana ngodaba lolu lohulumende ozibikele sobala ngolwesihlanu ukuthi kala mali yokubhadala iholo lenyanga ephelileyo. Zithi umqatshi uphinde wathi uyehluleka ukudinga imali yokubhadala amabhonasi anyakenye. Omunye wabameli izisebenzi umnumzana Reed Forward Dube, umqondisi wenhlanganiso yezisebenzi zemakolishini yeZimbabwe Universities and Allied Workers Union, utshele Studio 7 ukuthi zonke izisebenzi zihlezi ngekhaya ngenxa yokuthi kazisela mali yokuhamba emsebenzini. UDube uthe ukusindawo ukuthi iziphathamandla zikahulumende zibethulele umbiko wokuthi uhulumende kala mali yokubhadala iholo lenyanga iphelileyo, lanxa kukhanya isebhadale amapholisa lamasotsha iholo likambimbitho. Iziphathamandla zamakolishi asevaliwe okwamanje ziyalile ukukhuluma ngodaba lolu. Siyehlulekile ukukhulumisana njalo labaphathi ntambo bakahulumende ababona ngezemfundo lezenotho. Unkosikazi Opha Mchingurilo umnumzana Patrick Chinamasa ababengaphenduli omakhanda ekhukhwini babo. Lanxa kunjalo uDube utshele uGibbs Dube Studio 7 ukuthi kababuyeli emsebenzini uhulumende aze abhadale iholo likanhlolanja lamabhonasi omnyaka ophelileyo.
Ngikhaya umkhathi uyehluleka ukuholisa izisebenzi ngesikhathi. So abantu bathe njengoba umkhathi imali engayitholi inyanga iphelile yaze yadlula sizikuhafu ngcono babe bemelele umholo wenyanga ophelileyo bengikhaya. Ingabuya abazaphenduka emsebenzini. Kodwa kule nto ibhonasi futhi yomnyaka ophelileyo ka-2014 abantu lokhu bengayiholi. Umkhathi lokhu esehluleka ukuthi ayireize imali yakhona.
Umkhathi lapha uthini ngemali yeholo lakhona kwibhonasi?
Uthi yena imali sokukhanya sokunzima kwi-economy lapha into sezinzima. Kaya kunzima ukuthi akwanise ukuthi aqoqe imali aholise izisebenzi ezama-university. Ngoba umbuzo wethu i-1 ukuthi njengobana ama-university langa kahulumende ezinye izisebenzi zikahulumende ziholile seziphindile futhi ukuhola ngomashi seziholile amasotha seholile umashi salari. Thina pho-ke esinye izisebenzi zikahulumende ngoba ama-university bathi ngawabo waye ngakwanisa ukuthi asiholise njengezinye izisebenzi zakhe. Impendulo kahle iyithole esuthisayo.
Bese likhulume labo bona bathini kodwa okunye?
I-last meeting kade silayo ibe khona nge-Friday which is mhlaka-13. Sibele umhlangano mhlaka-12 and 13 le-Ministry of Higher and Tertiary Education. In particular, sibone uDr. Godfrey Gandao, ungu-Deputy Minister. Ngoba uminister ube ngekho, u-Permanent Secretary asimtholanga, u-Director of University Education, uMrs. Mguti asimtholanga, e-Finance uChinamasa asimtholanga, uPermanent Secretary futhi we-Finance othiwa uManongo asimtholanga. So umuntu esikwazisa ukuthi sibe naye emeeting safika sahlale ofisini sathi asiphumi la ungasitshelanga ukuthi imali yethu iyabe yanini. NguDr. Gandao nguyothe hhayi ugovernment eluzimisele ukulikholisa owathesi imali kalayo usayiqoqa.
So-ke nxa sesikhangela-ke babadube lapha kukhanya ngazani imali le nxa yalisoze liyithole. Nxa lingasayitholanga-ke lizakwenzani?
Ama-universities uyakwazi ukuthi akavalwa lapho abantu baphamba bahamba kwamanye amazwe beseyadinga umsebenzi baphenduka ngoba ama-salaries abesebuye abesekhwezila khwelile abuyela phezulu. So into ezakwenzakala lapha ama-universities vele khona azagcine evalile.
Lo mnumzana Reed Forward Dube umqondisi wenhlanganiso yezisebenzi zemakolishini eZimbabwe Universities and Allied Workers Union obekhuluma le Studio 7 ekobulawayo.
Inhlanganiso ekhangelane lezibotshwa eZimbabwe Association for Crime Prevention and Rehabilitation of the Offender ithi akwethusi ukuxokozela okwenziwe izibotshwa entolongweni yeChikurubi Maximum Prison duzane leHarare ngolwesihlanu. UChief Edson Chiwota, umqondisi wenhlanganiso le, uthi izibotshwa zithwele nzima ngokuphiwa ukudla okungafanelanga. uChiwota utshele iStudio 7 ukuthi ukufa kwezibotshwa ezinhlanu kulandela ukukhalala ukudla izibotshwa lezi ezatshaywa kakubi ngabasigcinileyo kutshengisa ukuthi kunzima entolongweni seZimbabwe. Ugatsha olubona ngezibotshwa lolu olwe Zimbabwe Prisons and Correctional Services luthi kunesibotshwa esisodwa esafayo ngolwesihlanu kodwa lamhlanje. Umsakazo we-ZBC uthi inani leli selifike kuzibotshwa ezinhlanu.
Studio 7 Live Talk namuhla sikhangela udaba lodlakela oluqhamuke ejele leChikurubi okugcine kubulalisa ezinye izibotshwa.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo.
Leba laleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umongameli Bashar al-Assad wakwele Syria ubike ukuthi usamelele elemelika ukuthi lithathe amanyathelo okulotshwa kwesivumelwano sokukhumisana umlotha njengokwethembisa kukanobhala obona ngobudlelwano balelo lizwe lwamanye amazwe umnumzana John Kerry.
Iqula lomanyano we-United Nations elicubungula ukulondolozwa kwelungelo loluntu kwele Eritrea lithi lelo lizwe ngelinye lamazwe angananzi ngitsho lakancane amalungelo abantu njalo akulakulandelwa kwemithetho yelizwe.
Amakholo lamakholo amakholwa esiKristu kwele Pakistan abuthene edolobheni leLahore evimba ukuhamba kwezimota emgwaqweni etshengisela okwensuku ezimbili esola ukubhonjwa kwezakhiwo zokukhonzela ezimbili okubulele abantu abalithumi lanhlanu.
Izakhamizi zesigaba seMathebeleleni South ziphakathi kokujabula kulandela imbiko kamsekeli kamongameli umnumzana Phelekezela Mphoko eyokuthi ipolisa lensitha ele-CIO umnumzana Rodney Mashingaitse kumele asuke eplazini le-Maleme Ranch ngemva kokungena kwakhe ngenyanga edluleyo. Inyathelo likaMphoko liza ngemva kokuba uMahluli unkosikazi nokuthula moyo layephe isinqomo sokuba uMashingaitse kumele asuke eplazini leli eliphathisa izakhamizi eziningi ngokufundisa ukulima isikolo lesonto. UMphoko uqale waba lomhlangano logatsha lwezokwaba umhlabathi olweMathebeleleni South Lands Committee ngomgqibelo wasesiba lomunye njalo lapho ahlangane khona lenduna ezibikwazi imtshele ukuthi uzolo ucunulwe ngodaba ludaba lukaMashingaitse. UMphoko utshele intatheli izindaba ukuthi lanxa uMashingaitse eyisizalwane seZimbabwe esilelungelo lokuphiwa umhlabathi akumelanga aphiwe iplazi leMaleme Ranch ngoba lisetshenziswa okusemthethweni. UChris Gande weStudio 7 uxoxe legqwetha ebelimele izakhamizi umnumzana Joshua Dichuma yena othi uMashingaitse wephula umthetho ngokuxotsha abantu abathathele izilimo zabo.
Loba ade elencwadi ethi nithiwa leyo ndawo akuvunyelwa emthethweni ukuthi nxa esiya kulabo bantu abayibona bahleli epulazini lemthetho jaji lathi silamalungelo esikholwa ukuthi nxa singaya emthethweni abasingeza lesisuswe lapha wena besuthatha umthetho usuwufake ezandleni zakho usuxotsha abantu labana suvala iminyango suntshintsha amakhiyi nakho konke lokhuyana. So yiludaba olwaya ekudleni ukuthi hayi lo muntu ungene ngodlame so kumele aphume.
Okokuthi sikhuluma nje yena uMashingaitse ungaphi usethethe yini impahla yakhe eplazini?
angilaqiniso ukuthi ephumile kumbe akaphuma, kodwa nxa ngilandela obe kukhulunywa ngamaphepha abantu bemadobho bazonda kakhulu bayakuthi hayi asingezake simvumele ikakhulu into athi zisenza yizisebenzi zakhe ukuthi besebethengisa izilimo zemalembe. Abantu badungeza-ke uthengise izilimo zethu kusho ukuthi kuyantshontsha bahambe khona laba abantu izisebenzi zakhe bese sizithatha izilimo leziyana siyazithengisa edorobheni. Abantu beza lokho esithi citizens arrest, abantu abakubophayo bakuhambisa emaphoyisa bathi bantifele, kodwa bagcina sebebotshiwe bona sokuthiwa umuntu lowo bambe ngodlame. Udaba lwakhona hhayi bezama ukuthi banyutshwe bebheli, kodwa umanje wathi hhayi kakula nto enjalo kabaphumeke ubheli siza kubona phambili. So angithembi ukuthi khona baphinda babuyela ngoba abantu babethe hhayi asingezake sivumele ukusela okwenzakalayo, kodwa kathesi lewana ngisitshuthe na i-judgment iphume nge-Thursday bayithayipha sayithola nge-Friday. So sesiyayithumezela kugqwetha wakhe omeleyo kwenzekulayo amazisa nawo wonke abantu baziswa.
Umnumzana Josephat Chuma ligqwetha ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7 ekobulawayo. Sehlulekile ukukhuluma lo mnumzana Mashingayitse kumbe igqwetha lakhe umnumzana Robert Ndlovu.
Inhlanganiso ye-National AIDS Council ithi ukungaziphathi kwabafundi abasemakolitshini lema-yunivesithi sokusenza inani labantu abaligcikwane le-HIV liqanse ngenxa yokuziphatha okungalunganga. Iningi labafundi elithi kubangelwa ikuswela imali. Unothando Sibanda usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Inhlanganiso le ekhangela inhlelo zokuqeda kumemetheka kwengculaza ithi isigaba se-Midlands sesibe lenani elikhwelayo labantu abaligcikwane le-HIV kusukela kumachumi amabili ekhulwini 20% nyakenye kusiya kumachumi amabili lantathu i-23% ekhulwini lonyaka. Okhangela ukuhanjiswa kwenhlelo kulesi sigaba, umnumzana Mambewu Shumba uthi ukucubungula kutshengisa ukuthi iningi labafundi abesilisa kanye labesifazana ekolitshini le-Midland State University lingena kubudlelwano labadala bale mali okuyikho ukumemethekisa ukuthelelwana kwaleli gcikwane. Kunani labafundi abakuleli kolishi phezu nje kwamachumi amathathu ekhulwini i-32% liya emacansini lingavikelanga, kuthi phose amachumi amathathu ekhulwini i-28% kumantombazana alisebenzisi lutho ukuvikela ukubamba izisu. Unkosikazi Diana Mlalazi osebenza labasakhulayo uthi kudubo yokuthi iningi labazali lababalisi lakhula kuthiwa kukhulunywa indaba zemacansini kuyazila, osokuchiye abasakhulayo beswela abadala bokuxoxisana labo ukuze babe lolwazi ngengculaza kanye lokuziphatha. Uthi iningi lithi lingaya emakolitshini libe ngumhlambi kazalusile ozenzela santando akhohlwe ukuthi ikusasa iyeza. Uqhubeke esithi kuseliselo bandlululo lapho kukhangelwe ukuphathwa kwabantu balengculaza okwenza abantu bakufihle lalapho bethe babala leli gcikwane okwenza kube lula ukuthi umkhuhlane umemetheke.
Umkhuhlane lo osutholakala kuma-youth yikuthi ama-youth amaningi afuni ukuthestwa. Vele ukuthi ngingaze ngithi ngiya-organize ngithi ma-youth asenzeni sozoso, ama-youth amaningi abafuni, abangabafana, amankazana at least siyabona but abafana vele abafuni.
Umbalisi kwelinye lamakolishi akuleli unkosikazi Majori Ncube uthi abafundi abaningi kakhulu amantombazana ngenxa yokusweleka kwemali yendleko abahlangana lazo emayunivesithi bagcina besiba lobuhlobo labantu asebekhulile abale mali benze yiloba yini efunwa yilaba bantu ngenxa yodubo. Uthi nxa umfundi ekubudlelwano obunje kunzima ukuthi azenzele izinqumo ngokusebenzisa indlela zokuvikela ngoba efuqwa ludubo.
I'm not talking from experience, I don't think walayo ingqondweni leyani yokuthi bazi-initiatele ukuthi khona for safe sex for example balutshwano njengathi kumbe ukhuluma ngokuthi yena athi kumbe abuye la makhondom kumbe aqasa ukuthi ufuna ukusebenzisa amakhondom vele they are very fine abakwenza khonoko.
Inaki ithi imikhuhlane engulamakhwa imiglans layo iya ikhwela esisuke ngaphansi kwenkulungwane eziyisithupha i-5814 ngomnyaka ka-2013 isiye phezu kwenkulungwane eziyisithupha i-6727 nyakenye. osakhulayo unkosazana Rebecca Sibindi ongumfundi uthi kuqhakathekile ukuthi uhulumende adinge indlela zokukhangelana lendleko zabantwana abasemakolishini ukuze bangaweli ezilingweni ngoba kulapho abacina bethelelwa igciwane lengculaza ikakhulu lapho beswela le ndawo zokuhlala. Uthi akusizi ukuthi abantwana baqede iminyaka befunda bathi besuka lapho sebegula sebedinga ukwelatshwa okuzaba yindleko njalo kuhulumende.
Sikhangelele ukuthi uhulumende aqhubeke inceda abafundi bakuma university ngokubabhadalela ischool fees. Sikhangelele njalo ukuthi izindlu zokuhlala zabafundi lazo zengezwe ngoba kuma university amaningi elizweni lolu daba lwezindlu zokuhlala lubathwalise nzima abafundi bagcina bedinga izindlu zokulodja zona eziyabe ziyindleko enkulu.
Usibindi uqhubeke esithi amakolishi kulezi insuku kawasela makiliniki njalo uhulumende kasela inhlelo ezazikhona kudala ema-university anjenge-University of Zimbabwe lapho wonke umfundi wayehlawulelwa imali yesibhedlela, i-medical aid, okwakusenza kube lula ukuthi athole uncedo masinya kanye lolwazi ngempilakahle. Uthi kulezi nsuku ukuswelakala kwemali kutsho ukuthi akula onemali yokuchitha kwezempilakahle yena engela kudla njalo ukuswelakala kwamakiliniki kwenza abafundi bahambe emakiliniki yekhansili kumbe uhulumende lapho abaphathwa njengabantwana abaxhwalileyo nxa bedinga ulwazi loncedo ngendaba zemacansini.
Abantu abale-HIV AIDS even ezwini zalamhla balokhu babandlululwa. Nxa sikhangele ekuthini abantu bengatesta kulokhu kusiba nzima ukuthi babikele izimuli zabo nxa bethe batesta positive especially nxa sikhangele omama.
I-University ye-MSU yona ithi ayikukholwa ukuthi inhlanganiso yenaki ukuthi ukuziphatha kwabafundi yikho kukhweza inani labantu abathelelwa igciwane kudolobho leGweru. I-MSU ibiwa ilabafundi abangaphezu kwenkulungwane ezingamashumi amabili, i-23,000. I-Student Solidarity Trust ekhangela amalungelo abafundi yona ithi liqiniso ukuthi abafundi abasemakolishini balokhu bebhekane lodubo lokumemetheka kwengculaza ngenxa yobunzima bokuziphilisa. Lokhu kuqhubeka ngenxa yendleko zokufunda lokuziphilisa ezilokhu zikhwela zichiya iningi labafundi lisebenzisa ukuya emacansini ukuthi liphile. Imele iStudio 7 ngoBulawayo ngingunothando Sibanda.
Amaqembo athi ele Dynamos lele Highlanders yiwo asefinyelele kuma-finals alonyaka enkezo yeZimbabwe National Army Commanders Charity Shield ngemva kwemidlalo yama-semifinal ebikhona ngesonto, kubika uJoseph Njanji.
Iqembu le-Highlanders likhulelele Haumine nge-1 kanyaya emdlalweni obusenkundleni e-Papa Fields kuthi ele Dynamos lona litshaye le-Cape United nge-2-1 esigodlweni iHarare. Limpumela itsho ukuba i-Dynamos le-Highlanders izwe esezizadibana ku-final ngosuku olukhona luzaziswa njalo iqembu elizanqoba lapho lizathola inkulungwane ezili-12 zamadola aseMelika. Ngolunye udaba olufanayo iqembu le-FC Platinum balibhaxabule nge-5-1 liqembu le-Young Africans le-Tanzania kuhlandla lakuqala elesigaba sakuqala esomncintiswano we-CAF Confederations Cup. Lawo maqembu abedlalela khona le Tanzania njalo zadibana futhi kumaviki amabili lapha kwele Zimbabwe ukuzamela ukuba iqembu le-Platinum lihlohlekane kungela mpendulo ukuze lidlulele kusigaba esilandelayo somncintiswano. Sikhangele umdlalo wenguqu edlalwe kwamanye amazwe ngempela viki edlileyo. NgaseNgilandi iqembu le-Chelsea selikhokhela ngemiklomelo emihlanu phezu kwengalane ngemva kokwenelisa kwalo ukuthola umklomelo owodwa lapho lisiba ngutshikilobhanqa lele-Southampton. Wathi lelo elihlezi kwindawo yesibili le-Manchester City ladliwa ngele-Burnley nge-1 kanya. I-Chelsea ile miklomelo engamashumi ayisithupha lane kuthi ele-City ile miklomelo engamashumi amahlanu lathoba mune mbili. Kundawo yesithathu kule qembu le-Arsenal ile miklomelo engamashumi amahlanu lesikhombisa. Ikanti iqembu le-Manchester United likundawo yesine lile miklomelo engamashumi amahlanu lesithupha. Elizweni le-Spain iqembu le-Barcelona lalele phezu kwengalane lile miklomelo engamashumi ayisithupha lanhlanu ngemva kokunqoba kwalo ele-Elba nge-2-0. Kuthi ele-Real Madrid likundawo yesibili lile miklomelo engamashumi ayisithupha lane. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Losithandekile Mhlanga, lilale.